Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 18 kumfumfu 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengamisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uZulu ngendaba yokusetshenziswa kwama cellphone kumbe sithi internet lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isungula uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kwezokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini beinternet.
Abantu bayazi ukuthi uku-apply lamaphepha kuzophela kufanele be-apply online kuzovalwa mhla ka 30 November. And then ke kufanele ukuthi be-apply online bebuka ama dates abo bebekwa.
Ilanga lokugcina elokuvuselelwa kwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa ama Zimbabwe exemption permits selisondele izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngengxaki ezihlangana lazo. Soluqaliswa kakutsha uhlelo lokunika abemazweni ilungelo lokuhlala lokusebenza eMelika olwama green cards. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kwezokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini ve-internet. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Abahlali becabacha ku Ward 2 kobulawayo namhlanje bebethe gwaqa okwamahola amabili befundiswa ngobulembu beinternet amalungelo abo kunye lamacala abangahlangana lawo lapho bekhulumisana labanye ebulenjini. Ekhulumisana labahlali becabacha umhleli wezebulenjini eMisa Zimbabwe unkosazana Kholiwe Nyoni Majama utheba kubone kuqakathekile ukuphuma ijumo bekhulumisana loZulu ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengamisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uZulu ngendaba yokusetshenziswa kwama cellphone kumbe sithi internet lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangelele ukuthi ngesikhathi lesi sikhangelele ukuthi sizabumba umthetho oyabukhangele ukuthi wonke umuntu ulakho ukuthi amalungelo wakhe asebenzisayo kumbe alawo njengosizalwane seZimbabwe uyasebenzisa la khonapho nxa isebenzisa i-internet.
Ethi abantu ababumba umthetho kumele baqakathekise amalungelo abantu ekusebenziseni ubulembu ngoba isisekelo sombuso sikhuluma ngamalungelo oluntu kwezemibiko.
Njalo usulombono wakho ngalowo mbiko otholileyo usuzakhulumisana labane njani. Njalo njengezizalwane zeZimbabwe sibe ngabantu abenelisa ukuthi nxa kusiba lezinto ezenzakala ezweni lethu okufana lama-election abantu bazi ukuthi kathesi sokule internet ekhona kodwa ziningi izinto okumele zinanzelelwe kulo mthetho esiwuyenzayo. Kumele sikhangele ukuthi laba abantu abawubumbayo lowo mthetho bayaqakathekisa amalungelo abantu ekusetshenzisweni internet.
Isakhamuzi secabacha umnumzana Lazarus Masuku ubonge kakhulu uhlelo lokufundiswa ngobulembu ethi lubavule amehlo.
Siyathaba kakhulu ngoba yiyo into eqondileyo ukuthi uma ukhuluma iqiniso liyazibonakalisa lebantwini bezwe lento engabe iyakuhlupha kube sobala la kumuntu olaleleyo. Yikho ke siyabonga kakhulu abantu abami ngokuzosifundisa into enje abantu abaningi kade bengakwazi yonke lokho.
Zanamandle Nkosi Ncube uthe ubulembu kunye lenhlelo ezizalayo izinto ezinhle kodwa ziyazisinda uma sekuyiwa ekhethweni. Unkosikazi Nobuhle Ncube uthe ufunde okunenyi njalo uzayabela abanye ngakufundileyo mayelana lobulembu.
Hayi Mina ngifunde okuningi kakhulu njalo ngibusisekile ngakho ngoba kungivule amehlo bengingakunanzelelanga ukuthi khona kungaba lento ongahlangana layo endleleni ikufake engozini njalo kumele sibone ukuthi silelungele lokuthi ukuthi sikhulume ngakho konke okufaneleyo ngelizwe lethu.
EZimbabwe sekulabantu abambalwa asebethe babotshwa ngesikhathi bethumela imibiko besebenzisa inkundla ezehlukeneyo zebulenjini kunyanga edlule. Umfundisi u-Ivan Mawarire ubotshelwe ukuthumela umfanekiso owevidiyo enkundleni eye-Facebook, WhatsApp lezinye ngokuswelakala kwamafutha ezimota ezweni. Ngezinye izikhathi uhulumende uyacitsha ubulembu lapho kulenhlelo angathakazeleli ukuba uZulu azilandele. Iningi labantu ecabatsha bakhale ngentengo yokungena ebulenjini bethi iphezulu njalo amankampani abomakhale khukhwini lapha kumele bengabizi intengo ephezulu kakhulu ukuze uZulu wonke afinyelele imibiko eza ngobulembu. Ngimele iStudio 7 isecabatsha ngingunompumelelo moyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Fungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asifikile ama elections mathu tasiyo vota. Sivotele inkululeko.
Umphathintambo omutsha obona ngezemithetho umnumzana Happyton Bonyongwe ubesedalele ephalamende okwakuqala lamuhla lapho abuzisiswe khona ngamalunga aleli dale ngamalungiselelo okhetho. UBonyongwe ukhethwe ngumongameli Mgabe ngeviki edluleyo ukuthatha isikhundla ebesiphethwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Amalunga ePhalamende abuze imbuzo eminengi egoqela ephathelane lohlelo lokupha uZulu izithupha. Osanda kuba ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu laye ubephendula imbuzo yamalunga. Sixoxe lomeli weBinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Into akade sidinga ukuthi sizwisise njengamalunga edalele ephalamende njalo njengabameli babantu ikakhulu ngodaba lokubhalisa ukuvota yikuthi okade kusenzakala ikakhulu kulawa kulezindawo okuthiwa khona kule phase yakuqala yokubhalisa ukuvota yikuthi khona okwehlukene lalokho okujwayelekileyo ukuthi esikhathini nxa kuyikuthi kusiyabhalisa ukuvota kuyaqala kuthunyelwe abantu abezithupha abe Department ka Registrar General abathathisa izithupha kanye nama birth certificates ukuthi beha bahambe besika benike abantu ke izithupha lezo ezinakalayo ukuthi benalise ukubhalisa ukuvota. So kutholakele ukuthi ke kulezo ndawo ezibe kufezi yakuqala azibe usibanga sakuqala abantu bezithupha kwesinye isikhathi baqalelwe ngabantu ababhalisa ukuvota. Okutsho ukuthi ke kulabantu abaningi abasaleleyo abangasakwanisanga ukubhalisa ukuvota isizathu kuyukuthi bengenazithupha bengela ama-birth certificate kumbe njalo izithupha zabo. Osokusitsho ukuthi amalungelo abantu ukuthi babe izizalwane ezigcweleyo ezinelungelo lokuvota aseqanyuliwe nguhulumende. So yikho kade sikudingisisa ukuthi umnumzana uBonyongwe esitele ukuthi bayakwenza njani.
Uphendule wathini yena?
Uthe yena kuzakhangelisiswa. Okutsho ukuthi khona kule thuba lokuthi mhlawumbe kungatholakala ukuthi bakhona abanye abangakabhalisi ukuvota, kungagcina sekuthiwa hhayi kakuphindwe njalo kuyethathwa kutsha izithupha njalo kuyebhaliswa kutsha ukuvota kulezo ndawo, ikakhulu lezi ndawo eziqalise eziqalise uhlelo lokubhalisa ukuvota.
Uthe uPhakama Lawe uzama ukubuza wambetha ngesikhundla abelaso ubaba uBonyongwe, kodwa wathi ungumqondisi wogatsha lwe-CIO. Lokhu kubangele ukukhonona kusomlomo wedale kanye lakumalunga e-ZANU-PF. Kakasuki yini ekubeni ngumqondisi we-CIO ubaba uBonyongwe?
UBonyongwe sikwazi engu-director general we-CIO wase appointwa ke ukuthi abe nguminister. Asisazwanga njengoZulu ukuthi lo msebenzi usuke wawuchiya.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli wePinga North etale lePhalamende sixoxe laye eseHarare. Ilanga lokugcina elokuvuselela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa aweZimbabwe exemption permits selizafika. Isizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngengxaki ezichiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, a Migrant Workers Association South Africa, umnumzana Butholezwe Nyathi, ukuze sizwe okunengi.
Into ekhona nje ukuthi i-system le entsha ayi-introduce i-VFS. Ekuqaleni maye mina ngiyibheka ngabona ungathi i-system esebenzayo kahle, ngoba yayivumela ukuthi umuntu uya apply esuke lapho imbonise ukuthi sokufanele ebhadala, imprintele ifomu ehambe e-Standard Bank ebhadala. Ngemva kuba ebhadele, i-system ibisimbonisa ukuthi manje sowubhadele, ivule ukwenzela ukuthi ekhone ukuthi ezibhukhele i-appointment yakhe ekhethe ukuthi uzosubmitha ngaliphi langa. Kodwa kunabantu ababhadala nge-date ethile around 22 September okwatholakala ukuthi i-system beyingaphikaphi ukuthi sebabhadala. And then ke ma silandelela i-VFS yasitshela ukuthi sithumele labo bantu beze khona ngale ngase VFS bazokhona ukuthi bebancedise. So inkinga ikhona lapho ekuthini kunamalayini abantu uma befika bayajikiswa ukuthi bebuyelane nemakhaya, ibani patient and so forth.
Wena ngokubona kwakho bakhona yini abanye asebeye ekhaya ukuthi bayobhalisa ukuvota bechiya ukuthi bayenze khona okwenziwayo kwamaphepha kathesi?
Well, indaba yokubhalishela ukuvota nendaba yamaphepha indaba ezimbili ezehlukeneyo. Abantu bayazi ukuthi uku-applyela amaphepha kuzophela kufanele be-apply online kuzovalwa mhla ka 30 November. And then ke kufanele ukuthi be-apply online bebhukhe ama-dates abo bebekwazi. Kukhona abantu vele njengenjayelo abantu abahambayo emakhaya ngesikhathi se-holiday.
Umnumzana Butho Lezwe Nyathi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zeZimbabwe kwele South Africa, e-Migrant Workers Association South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande ekhona le eSouth Africa. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezihlangana lengxaki ekudingeni amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ilunga lekomishini ebona ngezokhetho kwele Kenya selitshiye umsebenzi sokusele iviki elilodwa kuphela ukuthi kwenziwe ihlandla lesibili lokhetho lokudinga umongameli. Ilunga leli lethule umbiko wokutshiya umsebenzi lise-New York khonapha eMelika lamhlanje. Lisithi ukhetho luka mhlaka 26 kuyona le inyanga kalusoze lube ngolukhululekileyo ngoba kulokufuthelana kukomishini yezokhetho njalo lokungenela kwabezombusazwe. Siye ngakwele Portugal. Umphathintambo wendaba zasekhaya kulelo lizwe laye usetshiye umsebenzi ngemva kokuba ingozi zokuqhamuka komlilo zibulele abantu abalikhulu lonyaka. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelengilandi selilahlekelwe ngabantwana ngenxa yemithetho yogatsha lwenhlalakahle kaZulu eyokulondolozwa kwelungelo labantwana olwe-social services besetheswa amacala okwehluleka ukondla kuhle abantwana. Kubika u-Ezra Chisa Spanda.
Ukujezisa umntwana ngokumtshaya, ukumhwabhela loba ukumncitsha ukudla kubikwa kuhlukumeza nguhulumende weBrithani. Ugatsha lwezenhlalakahle kaZulu lusebenza ebusuku lemini luhlolisisa ngesiphatho sabantwana osokubangele ukuthathwa kwabantwana abaningi bezizalwane zeZimbabwe ngezizathu ezishiyeneyo. Lokho sokudala ezinye inhlupho ezifana lokuchitheka kwemizi, abantwana bagcina ikusasa yabo engamanga kuhle besiyagcinwa emzini egcinwa intandane, kumbe abantwana abavela emboneni ezilabazali abathatha kudakayo kumbe abalahlwayo ngabazali. Umnumzana Inondibale osebenzela lolu gatsha uchaza ukuba bona abantwana bathathwa nxa sokutheni.
Abantwana bathathwa nxa kuyikuthi sokuyenziwe ama-assessments. Ama-social workers bengayenza ama-assessments bethola ukuthi kulento abangathi beyibambe bethi hayi into le iyafaka umntwana at risk, therefore i-decision yakhona usually it involves ama-decisions, but ultimately abantwana bagcina bethathwa ngendlela enjalo.
Abantwana ma bethathwa bayajabula isikhathi esiningi becabanga ukuthi lapho abaya khona bazazenzela amathanda kungasela abazali ababakhuzayo. Unomvelo Mhlanga oleminyaka elijumilane yokuzalwa yena ungumunye wabake bathathwa wanikezwa abanye abazali. Ukanya kakujabulelanga lapha ehlala khona, lesizungu samhlupha wazwacina ebuyela ebazalini bakhe ngenyanga edluleyo kampandula. Okumthinta nje umntwana eNgilandi bakuthathela usale ubambe phansi ungakhathelekile ukuthi ngonganani, ungubani njalo wenzani empilweni. Unkosazana Sihle Gumede ngomunye wathathelwa abantwana njalo, yena bakhe phinde ababone baze bafikise iminyaka elitshumi lesitshiyagalombili.
Abama abantwana bathathwa bangu-2, omunye ole-9 omunye ole-5 bathathwa i-social services. Khona manje angikwazi lokuthi bangasukula ama-3 years bethethwe.
kusobala ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe le-Afrika jikelele ukujeziswa kwabo abantwana le ndlela abondla ngayo ingane basebenzisa amasiko alapho abadabuka khona kwephula imithetho yaseBrithani. Kukhanya kuba buhlungu ebazalini abadabuka hatshe eZimbabwe kuphela kodwa lasezokazi le-Afrika ukubona amasiko lesintu sabo sesilahliwe le nhlonipho ingasekho ebantwaneni. Abantwana abaningi bazenzela umathanda njengoba dinga amalungelo abo ukuthi benze abakufunayo. Umnumzana Dumisane Dumakude wathola umntanakhe ontombazana esemacansini lejaha emini libalele akabuzanga okuningi wabhaxabula umntwana lejaha.
Mina ngehlela lohlupho lapha kusho ukuthi umntwana wami ngobe le 13 years ngo 2014 wathi ngifike endlini lapha ngathole ngenisijaha uthe kunjalo ngaxotsha umfana lo ngokuzonda lokuthukuthela ngacela sengitsha umntanami lapha wasembizela amapholisa wacina sekusiba involved i-social services. So watsho ukuthi bathi ngoba ngitsha umntwana into engavunyelwayo elizweni leli umntwana akatshaywa, so basebethi bazamthatha umntwana khona omncane le 2 years laye bahle bathi laye bazamthatha kunjenje kathesa angikwazi ukuthi abantwana laba bangaphi.
Ekuthathweni kwabantwana abazali abatshelwa lutho ngabo lokuthi bahlala ngaphi intshelo lokuthi bakhula njani. Umnumzana Ndibale ulandisa okwenzakalayo bengathathwa abantwana.
Abantwana nxa sebebukhe bayaluza usiko lwabo. Zabanye bayatshintshwa amabizo, abanye banikwa amanye ama-families avela either kumbe abavela eNigeria, whatever families afuna ukubafosta. Uyathola ukuthi abantwana labana bagcina sebesiba lama-behavioral problem whereby ukuthi sebefuna i-support. Abanye sebegcina besiba exposed kuma drugs, begcina sebebhema imbantshe, begcina sebethatha ama drugs njengabo cocaine. Sigcina siwabona abantwana sebegcina labo sebetholakala kuma mental health services.
Kusobala imithetho yeBrithani ungathinta umntwana umncitshe ukudla loba ukumhobhela usuhlokoza inyoka emlindini ulakho kulunywa uyathathwa umntwana ngabe lihlala kahle kaZulu lokulondoloza kwabantwana. Njalo ungabotshwa lokubotshwa. Umntwana ahambe unaphakade lo msebenzi wakuphele nxa ongosebenzayo. Imele Studio 7 eLondon ngingu-Ezra Jesus Banda.
Soluqaliswa kakutsha uhlelo lokunikeza abemazweni ilungelo lokuhlala lokusebenza eMelika olwama green cards. Uhlelo lolu olwaziwa ngokuthi i-Diversity Visa Lottery Program lwethulwe kutsha lamuhla ngo-6 p.m. ntambama. Isikolo someli weMelika eZimbabwe sithi lolu hlelo kaluhlawulelwa. UGibbs Dube uyalandisa.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sibika ukuthi soluzaqalisa kutsha uhlelo lokudinga abantu abafuna ukuhlala kule Melika olwe 2019 Diversity Visa Lottery Program olwaziwa ngokuthi iGreen Card Lottery. Uhlelo lolu olwethulelwa uZulu mhla ka 3 ngomfumfu lonyaka olwalukhangelelwe ukuthi luzaphela mhla ka 7 ngolwezi luqalisa lamuhla. Lukhangelelwe ukuthi soluzaphela mhla ka 22 ngolwezi lonyaka. Lokhu kulandela ukungasebenzi ngemfanelo kobulembu be-internet ekhasini lohlangothi lukahulumende ole-Department of State kukheli ethi dvlottery.state.gov. Isikhulumeli sesigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana David Maguire uthi kusukela ngolwesithathu lamhla ngo-6 p.m. abantu bakhangelelwe ukuthi bazabhalisa amagama abo kukheli leli lapho abezethula khona ukuthi bangobani. Ungaloba konke okufunakalayo kumele ugcine lokho kuthiwa yi-confirmation number ephuma usuqedile ukuloba okudingakalayo. Nxa ule mibuzo dinga uMagwaya okugatsha lwe-public affairs esigodlweni seMelika eZimbabwe kumbe ungene kukheli lobulenjini be-internet elithi hararepass@state.gov kumbe litshaye ucingo kunombolo ethi 001-263-5758-800. Nizaphinda njalo inombolo 011-263-5758-800.
Lingakhohlwa ukuthi aluhlawulelwa lutho lolu hlelo lwama green cards. Siye ngasekamelweni. Kambe izithandani izilala ziqokile na? Kuyini okuvunulwayo nxa kuvunulwa? Asizweni unkosazana sikathele nyathi Umnumzana Sipho Msholozi lo nkosazana noma mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umanyati usungula lingxoxo.
Uma ugqoke i-night dress, kunama night dress phela amanye lawa awesama, kulawa ewinter. Mina ngithanda kakhulu awesama ngoba iwayenza ukuthi umuntu usale ubukeka kuhle. Ekhanda iplace sisele sigqokela amafutha. Amakhanda ethu thina omama siyawagcoba kakhulu. So le hairstyle, ungalala kuphela laphana uqeda ukuyigcoba amafutha, inkamelo iyavuka isengokunye. And then le hairstyle iyadiliva. Ngakuyizithi kadivela luka kuyabe lukho ngokwatheka njalo njalo uyavuka ekuseni sonwana ukwatheka kahle. Kazi inwele ziyavuka nxa ungazibophanga ngolutho ziyavuka de zingata. Iqhiye esikhathi esiningi iyathelela iphule but iphilini sokuyalikhona.
Bamba khonapho-ke ngizwa kuthiwa silobaba lapha ecingweni uSipho Ndlovu Msholozi. Msholozi, nxa ukuthi ule sithando sakho uyabofisa ukuthi sigqoke njani nxa sele siyaphumula ntambama?
Nami ngempela ngifisa ukuba kwazi wabona. So hey, kusuke nje kumphiqe nje kancane but hey, ngabe ngathanda ukuthi vele gqoke vele yasibhasha.
Khuluma sibili isifiso sakho, ufisa ukuthi afake leso ke sekhanda kumbe
engafaki inactive vest. Hayi, yebo nje njengeimpomu yakhe yokuzalwa nje. Yiyo nje engibona ingcono.
Sithathe ke uNoma Nikim Lalazi. Unxa umbona egqokile into zakhe seyisikhuntakhunta senjana, uyabo sithini ngakho?
Ah, ngiyakhala sengimtshele ngithi hayi. Lokhu ke yilokho sokwenzile.
Uyabe gqoka into enjani?
Uyabe gqoka okunye lakho. Kodwa vele ule short.
Gqoki lokho okuthiwa ngamapijama.
Hayi, akalawo amapijama ulamashort.
Yeah, besikhuma lo mamdluli lapha uthi amapijama ahle ekubulala i-appetite vele uhluphelelwe nje.
Ukuthi amapijama lawo alawo umthelele masilala.
Amasokisi lawo phela abantu bathi amasokisi masifolo emakhanda la.
Kodwa phela indlela yokuthi thina sivikele iy'nwele zethu bayafana ithi masibuya sibahle emasokisi la yona sisizayo.
Lolo bekuluhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Kwezemidlalo yenguqu lamhlanje, iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi esiqongweni sengalane yeKasilaga Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yanamuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum linqobele eShabane Mine 2 kanyawo empumelelo ichiye selile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munemunye 59. Ikanti ngemva kwalo kule qembu leDynamo lona elibe ngujikile obhanqa 1-1 lelecholocho njalo elile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munembili 58. Endaweni yesithathu kuhlezi iqembu leNkezi Platinum lalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 lelechapungu njalo elile miklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57. Kweminye imidlalo edlalwe namhla emini, iqembu leHawumayini linqotshwe nge-2-1 ngelebulawayo City elewange libe ngujikile obhanqa kungela eleni elise ukulitshayela emambuleni leleyada kuthi eleBantu Rovers linqobe leZPC Kariba nge-2-0. Umphathi weqembu leBantu Rovers uAgent Sau utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba benqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu abaselelayo kusizini yalo nyaka.
Umdlalo omuhle kakhulu, i-target yethu vele i-3 points sathi silwe 5-0 against Harare City bambuza ukuthi you are relegated. Bantu Rovers we don't speak relegation. What is important i-game games la aseleyo ukuthi sikhangele i-15 points sidlale kahle. Abafana laba balokhu banjani basakhula basadevelop. What we worried about i-performance yabo, team shape, good habits e-grounding, into esizikhangelele ezibantu Rovers.
Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leTriangle lizadlala khona lele Highlanders ngaseGibo kuthi enkundleni eluveve iqembu leChicken Inn lizadlala lele Harare City. Ikanti esigodlweni iHarare iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleCapes United enkundleni eNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele-ke okwalamhlanje mthwaka zomuhle, kodwa lingayika channel yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.